akumangalisi ikwenza kweza nophefu ukuthi ke ngabantu abathi nxa bephuma besiya phandle kwelizwe ngabantu ababesiya kuholiday okumele baspende imali behaya ifamachina yena leyo befike khona ngale babonakale abadume ngakho besiyashopa ikakhulu utshwala ukudakisayo begcwalisa amatroli besenza lokhu lalokhu akumangalisi nje bekuzamangalisa ukuthi ngabagade indiza ye-economy bahamba belitshumi kumbe bebahlanu bekuzaba yinto emangalisayo kodwa hayi akumangalisi nje inhlala yenza ikho kwenza kwezanu PF okwayo ukuthi bafuna nje ukudlalisa imali yelizwe nje bekholisa bephuma besiya phandle khona ngale
ye nantu daba mnumzana Ndibali wena uthini ngalokho
mina ngihlala ngithanda ukukhuluma ngento esile evidence layo thina abe EFF Zimbabwe uzathola ukuthi ama EFF wonke across iAfrica jikelele more than 22 sithi nxa sikhuluma ngolutho sifuna ukuthi sibe le evidence before us sibe lama facts before us asikhulumi ngama rumors asikhulumi ngento nje esizizwayo from kobomakhelwane lezakhamizi ezinye singela ma facts singela la reference. So indaba leyo ukuthi ba travele nge private jet e costa this amount and ukuthi why did they do that asilawo ama facts before us but we can only say ukuthi kuvamile ukuthi umongameli welizwe u head of state ngaye traveler ukhona ukuthi kube lama cost adlula ukuthi nga u travela wena ungumuntu ngoba kulama security issues that must be considered and kulama advanced team that must be considered that one ingani into vele itholakala umhlaba jikelele kodwa thina asikwazi
Mnumzana Ndlovu wena ngokubona kwakho umhlangano lo uzaphathisa yini isizwe ikakhulu nxa sikhangele ukubana udaba lona olwe climate change kumbe ukuguquka komkhathi kungani ludaba olungakhulunywa obala ukuze wonke umuntu akuzwisise ukuthi kahle kahle kuyini wena ukubona njani khona
eZimbabwe akusiphathisi ngalutho okwenziwe ngumongameli uMnangagwa ke leqembu lakhe lezanu PF kufana lobaba lwana ukuthi endlini akula sitshebo abe sithatha kuyizuka umbuka impondwa lakho ayethenga inyama ebhawa awose labanye obaba esebuya ngikhaya afika afuna ukudla singananzelela iSouth Africa ihambile ngikhona ngale ifike yaphiwa imali yokuzoncedisa kunhlelo zelizwe labo umongameli weZambia wahambe bebahlanu lanxa kukhulunywa ngama-security issues ena lawa akudingakali ukuthi kuze kuhambe imomo yonke yena siyibone isiyakhona ngale yikho ke thina imali esiyispendileyo iningi ukudlula ama-returns esiza kuthola ngoku-athenda lowo mhlangano nanku phela simbone umuntu omdala emile adresa izitulo kungela muntu omlaleleyo bonke nje beboycottile ngoba besazi ukuthi akulanto ayikhulumayo ezabambeka akulanto ayenzayo eZimbabwe eqondileyo kulokuncindezela abantwana beZimbabwe bayasafa ke ngombuso wakhe imali eningi imali engancedisa bakithi ukuthi ithenge imithi ezibhedlela imali engancedisa ukuthi kulungise imigwaqo imali engancedisa ukuthi subsidize ofuweni lezinye izinto abantu benelisa ukuthi baphile impilo engcono
Mnumzana Ndibali wena uthini ngokungatholakala khonale emhlanganweni lo
indaba yokuguquka komkhathi yinto enkulu kakhulu ebamba amazwe wonke jikelele siyathola ukuthi sike sabona indaba yodubo lwe-idayi okwatholakala khona ukufa lokudubeka kwabantu ngenxa yamanzi so sizathola ukuthi indaba ye-climate change le ayi-affecti abantu from a particular region kodwa iaffecta wonke umuntu njalo ukuhamba kuka president welizwe to attend kuqakathekile kakhulu ngoba sizafunda lati ukuthi sibe kwazi ukuthi hayi kanti into zomkhathi lezi singazibamba njani ngoba into lezi zibuya ziziningi ngoba nxa umkhathi uguquka kutsho ukuthi lenyamazana kutsho ukuthi lokulima ama-seasons ethu engatshintsha kutsho ukuthi indlala ingabharha sibili e-Africa lemhlabeni jikelele. So ukuthi akahambe laye ephawula, ekhuluma, elalela, eyingenja labanye osowabo, kubalulekile. Imali le okuthiwa iSouth Africa inikiwe, inikwe ngubani and bebanikelani? Uyathola ukuthi imali zonezi esizifunayo ukuthi lathi sizinikwe ngoBhilithane, sizinikwe ngo-America, zimali ezibuya ngenxa yokuthi balama-interest yabo abalawo. Uyabona iSouth Africa ingaqalisa ukuthatha umhlabathi nge-land expropriation without compensation ye-EFF, izalandela iZimbabwe because imali liyana basonke bebanike. Kuyivuthe ngabe kade sebeqalisile iprogram ye-land expropriation. Thina iZimbabwe is under sanctions because of i-land reform program.